Ukusilela kwamafutha ezimoto kumise amabhasi ezubuko kwachiya uZulu engelandlela yokubuyela emakhaya izolo ntambama kanye lokuya emsebenzini lamhlanje ekuseni. Inkosazana Sanele Sibanda oyisifundi uthi inani eliphansi lamabhasi ahambayo emgwaqweni liyabahlukuluza kakhulu ngoba bachitha isikhathi eside belayinele ukugada.
Ebesikufisa ukuthi uhulumende anele ngoba lokhu kuyaziphambanisa ezifundweni zethu. Isikhathi sokubala sisasitholi ngokuthi sima kakhulu silinde amabhasi. Sesifika endlini ebusuku sesidinga ukubala kube nzima.
Umnumzana Melusi Zikhali omunye olezimoto ezisebenza kwaZupco uthi kuswelakala kwamafutha ezimoto akubathinti kangako ngoba eyabo imali ibuya njengokuvumelana abakwenzayo.
Ngile kombi yami ekwaZupco mina imali ngiyayithola kuhle, ngizwela izakhamizi abahlala abagadayo imchova njengoba khathesi kukhanya sokule problem yefuel. Mina imali ngiyayithola kuhle eZupco, kodwa laba abagada imamabhasi babaswela amabhasi kathi esenxa yokuswelakala kwefuel.
Umnumzana Thuthukani Msipha wesakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyabaphambanisa kakhulu ukuswelakala kwamabhasi.
Thina vele yanti vele kwakunzima sizigadela amakhombi sithuthurika sisiwa sivuka. Kathi sithina ma usujayela idola ukuthi ubuyele uyegade i-$10 ukuyayenza. Kunzima kakhulu. Bona ngabe bayenza ukuthi amaZupco bhasi la abuyele emgwaqweni kumbe amafutha ababona ukuthi bayathenga ngoba thina mazigadi zuqa kasigwerede ebhasini siyabhadala. Ayitholakali ifuel yangkhona kubonakala ukuthi siyabuyela emsebenzini yethu kuhle singahambisi sithwala nzima. Khathesi abantwana besikolo uyabe ungakwazi ukuthi umuntu umntwana uhambile kumbe uyaphenduka ngani, and ukuthi umnike $10 yokuhamba lokuphenduka awulali, uzamnika i-2 bond suphonga ukukhuleka uphela ukuthi aphenda akwanise ukufika endlini.
Umnumzana Paul Chuma oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umangaliswa ukuthi amabhasi amatsha angapi engakaze abonakale emgwaqweni.
Ayo commissioner abhasi ayi-50 ezazange sibone even ayi-1 yakhona emgwaqweni. Amabhasi akhona bayasala abanenxaba acommissioner bahambise eHarare, futhi bahambise eHarare thina sikaze siwabone. Thina vele sasifundela uzigadela lapho okuchiphe khona sigada ama-truck ngama-2 bond kulokuya elayinini utshonela ngalonko 2 hours ulayinele ibhasi engabuyiyo.
Omele umgcini sihlalo wekhampani yeZupco umnumzana Arnold Rukeshwa walile ukuthathwa amazwi ethi akala mvumo yokukhuluma, kodwa uveze ukuthi bayananzelela iphutha labo lokwehluleka ukwazisa uZulu ukuthi amabhasi awalamafutha. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.